Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Gawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izwi lukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ziku 22 Mbimbitho 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi useze wakhweza iholo lababalisi ngokuphindwe kabili kungxenye yabo yeholo abalithola ngedola leZimbabwe, njengezinye izisebenzi zakhe ezithole iholo likhuphukile ngeviki edluleyo.
Kati ndaba uhulumende ethanda ukugamba amanga, akhulume into angayisiyaza yenza. Nxa uhulumende enikeza ababalisi $80, indaba sokukhulunywa nge-RTGS.
Uhulumende uthi ikhansili yekhwekhwe izakwakha isikolo esitsha kulandela ingozi eyenzakale eGlobe and Phoenix Primary School, lapho abantwana abalimala khona isikolo sabo size sidilike ngeviki edluleyo.
Ingozi efana lale inqabtshelwa ngokuthi kuqiniswe ezomthetho, amakorokoza abotshwe nxa begebha endaweni ezingekho emthethweni.
Ibandla le-EFF Zimbabwe lithi okwehlula ukutshengisela eZimbabwe okufana lokwenziwe kwele South Africa yikuthi amabandla aphikisayo asetshenziswa ngabamazwe angentshonalanga.
Kodwa ama shutdowns esesike sawabona eZimbabwe, ama shutdowns aled ngama political parties esithi ngama imperialist forces.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uthi useze wakhweza iholo lababalisi ngokuphindwe kabili kungxenye yabo yeholo abalithola ngedola leZimbabwe. Ngeviki edluleyo, ezinye izisebenzi zikahulumende ezibalisa amasosha lamapholisa zithole iholo elikhweziweyo, kodwa amatitshala wona athola iholo abebevele belithola. Kumbiko owethulwe izolo unobhala wogatsha lwezemali umnumzana George Kuba Matanga wazise ukuthi ingxenye iholo leli lezisebenzi eziphiwa imali yakwele Melika isikhwezwe yaba ngamachumi amahlanu amadola US$50, ababalisi bona bakhwezelwe ngamachumi ayisithiyagalombili amadola US$80. Iholo labezempilakahle alikacaci ngoba basakhulumisana lomqatshi wabo uhulumende. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni, i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Themba Kuye Moyo, yena othi imali abayifunayo yinkulungwane yaseMelika elamakhulu amabili US$1,200, hatshi ingcosana le ekhulunywa nguhulumende.
Sifuna uhulumende abisele iholo lethu emuva le sukusela ngo-2018 October. Sasikhalela ukuthi uhulumende asibisele $540 esasiyihola okwathi beguqule izinto besithi i-RTGS siyalingana le dola abantu kabahole i-RTGS, imali yethu bayibisela khatshana khonani. Lokho kokuthi uhulumende ukhweze iholo, akakhwezanga lutho lapha. I-RTGS ungaze uyikhwezi ibe yimalini, ivele kayisebenzi ngoba kulokunye okuyisinanakazana okuyimeleleyo kuthiwa i-inflation. Thina sithi uhulumende kasinikeze $1,260 ukuze senelise ukuzenzela izinto esizibona zimgqoka. Okunye okubalulekileyo ukuthi abantu kumele babekwazi ukuthi $1,260 leyi ayilani lezinto zenkanuko yenyama, akula zinto zokuzijabulisa kiyo, yizinto ezibalulekileyo phecelezi ama-basics. Uhulumende ukhuluma ngokuthi usinikeza i-$80, phinda ti-$80 leyi sizayinikwa i-RTGS. Kati ndaba uhulumende ethanda ukuqamba amanga, akhuluma into angayisiyaza yenza. Nxa uhulumende nikeza ababalisi $80, indaba sokukhulunywa nge-RTGS. Njalo $80 iyini ekusebenzeni kukambalisi? Nxa kuthiwa yi-allowance yokufundisa, teaching allowance. I-teaching iyadinga i-allowance. I-teaching idinga isalari, i-1260. Not a hatch okuyi-allowance kokusi lulaza okuyi-allowance zasebenzi balele nzima okuyi-allowance kokusimbuluzela. Ababalisi umsebenzi wabo abawenzayo yokufundisa, yikho abakuholelayo.
Yebo, liyakhala moyo, kodwa uhulumende usekuchilo kanengi ukuthi akalayo imali eliyifunayo.
Ngokunye okungamanga ukuthi athi imali esiyifunayo akalayo, imali thina siyibona ijikelwana, iphephukilelwana. Abantu nxa besithi abalamali kodwa bona benikana ama-$500,000, $350,000, $40,000. Umuntu oyedwa umthole i-$540,000, i-$390,000. Enye sibona omavima beyithatha beze bethathele lamapentsheniya, abantu abaholi imali yomhlalaphansi, bahamba omavima beyithatha khonapha. Nxa isifunwa yithi imali kuthiwa kayikho. Yikho sithi thina ngokunye okungamanga khonokho ukuthi kuthiwe imali kayikho.
Lo-ke ngumnumzana Themba kuye moyo, isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni, i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ. Uhulumende uthi ikhansili yekwekwe izakwakha isikolo esitsha kulandela ingozi eyenzakale eGlobe and Phoenix Primary School, lapho abantwana abalimala khona isikolo sabo size sidilikele emgodini wabamba igolide okungekho emthethweni ngeviki edluleyo. Imbiko ithi kulabantu abemba imgodi ngokungekho emthethweni kuleyo ndawo okwabangela ukuthi kube lomgelo ngaphansi kwalesi sikolo sasesidilikela khona phansi. Esethula umbiko izolo ngemva komhlangano ledale labaphathintambo bakahulumende iCabinet, umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa uthe ugatsha olubona ngengozi olwe-Civil Protection Unit lwaphathisa abafundi kulandela lingozi. Uqhubeke wathi uhulumende wanikeza amatende lendlu zokufundela okwesikhatshana egcekeni lesikolo seSalimugabe Russell Primary School ukwenzela ukuthi abantwana abayinkulungwane elengxenye yayo 1500 abathinteke kungozi le beqhubeke befunda. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezomumo womkhathi lokwenqabela ingozi zemvelo umnumzana Angliston Sibanda.
Uzamile uhulumende ukuthi babe le-reaction encedileyo, yikho singabanga lesingakuthi thina yi-fatality ongathi kumbe kuthiwe kube lo muntu oshonileyo kuleyana ngozi eyokudilikela kwendlu yokufundela eKwekwe. Sibone uhulumende esenza imizamo eminingi sibile ukuthi i-Civil Protection Unit ingenele, kufakwe i-response mechanism, kufakwe surveillance mechanism. Engicabanga ukuthi izinto okwakuvele zezimele zihlale zibe khona. Uwenze kahle uhulumende ngalokho esingakuthi i-reaction, kodwa-ke yona vele i-reaction imele ihlale silento okuthiwa i-disaster preparedness mechanism. Lo ama-surveillance asebewafaka into okumele ukuthi ngabe vele zihlala zikhona kumephu, amakhamera ebona ukuthi kwenzakalani esigabeni, kwenzakalani ezindaweni ezithile okungenzeka ukuthi kudale ingozi. So sithemba ukuthi sifundwe sesibe khona esokuthi kuzame kwi-surveillance monitoring ihliza hlala ikhona ukwenzela ukuthi kubonakale lapho okungenzakala khona ingozi, ukuze nxa sokuthe kwavela kumbe kwenzeka ingozi i-reaction ingaphuzi. Kodwa kuyanqomeka abakuzamile imizamo abayifakileyo.
Kahle kahle singathi ngabemba imigodi ngokungekho emthethweni ababangela ingozi, kumbe kungatholakala ukuthi kuleyinye imbangela wezemvelo.
Ye, kusigaba esinjengabokhwekhwe labokhaloma, ngenxa yokwemba imigodi ongekho emthethweni okwenziwa ngalabo gweja, yibo kukhanya njengokutsho kwama-report ngabantu abagebhayo. And sebagebha vele indawo eziningi ekhwekhwe, saka sabona ngomunye umnyaka kuthiwa bagebhe ngaphansi kwenjanje, uhamba khona injanje yesitimela, sungathola ukuthi langaphansi komgwaqo nje sebagebha phela. Bona abalandaba ogweja ngumuntu othi angabona kuthiwa kule golide la uyangena la ngaphansi kwendlu yakho nje asangangena, abalandaba as long kuyibona bezathola imali. Yingozi eyenziwa ngabantu ogweja, okumele ukuthi ngalubana kulwa lomthetho, kuyaqiniswa i-law enforcement, ngoba indlela abagebha ngayo bagebha ngendlela engekho emthethweni. So kufukule ikho mbona khona ukuthi uhulumende kusuke kwaba lobugxamu obokuthi bekumele ukuthi ngabe amapholisa abamisa kudala laba bantu ababemba endaweni elezakhiwo, ngoba akumelanga ukuthi ngabe bayemba khonapho. Kodwa-ke ngenxa yokuthi kwesesikhathi umthetho uyasuka uyekethiswe, asesibona sokuvela ingozi nanku, futhi ugcina ungasakwazi lanxa uhamba egangeni ukuthi uyahamba kumbe uthi utumile uzo sokudilikela la udilikele, ngoba sebembe bayemba ngaphansi lapha bachiya konakele.
Kungenziwani ukwenqabela ingozi efana lale ukusasa?
Ingozi efana lale inqabitshelwa ngokuthi kuqiniswe ezomthetho, amagorokoza abotshwe nxa begebha endaweni ezingekho emthethweni. Yikho esingenqabela khona. Then lakhona okho abakufakileyo kube lama-surveillance, kubonakale lapho okwenzakala khona imisebenzi engekho emthethweni enjengeyokwemba endaweni ezingekho emthethweni ngaphansi kwezakhiwo, into ezinjengazana lezo. So kuqiniswe nje umthetho ukuze kungaphindi kube lenye indlu etholakala isidilikela okorogweja begebhe ngaphansi kwayo.
Alo-ke ngumnumzana Angliston Sibanda, ingcwethi ecubungula ezombusazwe kunye lomkhathi, obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Ibandla le-EFF Zimbabwe lithi okwehlula ukutshengisela iZimbabwe okufana lokwenziwe kwele South Africa ukuthi amabandla aphikisayo asetshenziswa ngabamazwe angentshonalanga. Lokhu kulandela ukutshengisela okwenzakale kwele South Africa ngomvulo. Sixoxe lomkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe, umnumzana Innocent Ndibali, saqala ngokumbuza ukuthi ubona ingani ukutshengisela kwebandla le-EFF kwele South Africa kwaphumelela na?
Kuphumelele ngoba ungakhangela ama-businesses, they listened to what uJulius Malema le-EFF advised them to do, ukuthi bevale ngoba kulokutshengisela okukhulu okokuthi kuzamisa ilizwe. And kwenzakele, sibonile sibili EFF igcwele yonke indawo. And as thina esikutshoyo ukuthi EFF ayisiyo nto yeSouth Africa kuphela, yinto yeAfrika jikelele. Kule EFF eZimbabwe, kule EFF eMalawi, le EFF eLesotho, kule EFF eSwaziland, le EFF eNamibia, kule EFF eLiberia, le EFF eMalawi, kule EFF indawo yonke nje. So hayi, silithabile kakhulu ngokuphumelela owenzekele ukutshengisela eLokuzen eSouth Africa. Si very very excited.
Siyabona ukubana izikhalazo zabo ziphose zihambelane lezikhalazo zikaZulu eZimbabwe, ukusilela kwamandla kagetsi lokunye okunjalo. Ubona ungani ukutshengisela okwenziwe eSouth Africa kungenzakala yini eZimbabwe kuphumelele ngezinga elifanayo?
Ye, isituation yeZimbabwe leSouth Africa phose iyahambelana, njoba likwazi ukuthi thina EFF sibeliever kuborderless Africa. Thina ama-problems awe-Africa nje afanana indawo zonke nje jikelele Africa. Utshengisela lokho kwenzakala eSouth Africa sokungenzakala eZimbabwe, ngoba yebo ye igetsi alikho, imsebenzi ayikho, and kule problem yokuthi vele i-corruption inengi kakhulu eZimbabwe. I-corruption yinto okufuze silwe layo sibili, kube yinto okufuze ukuthi sikhangelisise. Le education, free quality education, yinto okufuze ukuthi engabe abantu bayithola for free. So kungenzakala. Kodwa ama shutdowns esisike sawabona eZimbabwe, ama shutdowns aled ngama political parties esithi ama imperialist forces, ama parties angasebenzeli Zimbabwe but asebenzela amanye amazwe, ama parties angekho very much interested in changing impilo zabantu kodwa utshintsha impilo zabo lokuthi bebe besenzela amanye amazwe anjabo America labo Britain, kodwa kungani bona bayenzela abantu beseZimbabwe. So nxa kuyukuthi it's a genuine conversation le government in place ukuthi abantu betshengisele, ukuze betshengise i-government ukuthi hayi, we are not happy with this. So kungenzakala, kodwa ukwenzakala kwakhona ayisikho lokho esike sakubona eZimbabwe. Thina njenge-EFF we are very clear ukuthi nxa singakwenza khonokho kuyabe kufuze ukuthi siyenze khonokho inotice, sibe able to get that go ahead from the police ukuze bebekwazi ukuthi sizameke ngashuwa njani ukuthi we protect impilo zabantu, we protect the property, but at the same time we ensure ukuthi our voice are heard, ukuthi i-conversation le government izwakale.
Lo ke ngumnumzana Innocent Ndibali, umkhokheli webandla le EFF Zimbabwe, ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu ele zimlife.com lilodaba lokuthi uhulumende uthi uzanikeza ele Malawi umumbo oyisindo samathani azinkulungwane ezingamachumi alichumi 10,000 tons. Lokhu kulandela isicelo sikamongameli Lazarus Chakwera wele Malawi ngenxa yezulu lesiphepho elabulala abantu abedlula amankulungwane ezine. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi izakhamizi zemahatshula kobulawayo lezihambi nje mahlayana zizincedile ngamafutha okupheka abekade echitheka emoteni enkulu i-truck enyomuke itanka lawela eceleni komgwaqo emgwaqweni oya kobulawayo uvela eHarare. Okwamanje sengilithiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 ndinjani kwasakazi bethu? Yona indaba yeZimbabwe yama-elections iyadida le, ngoba induna leyethwa ngufortune Charumbira sikuyaphuma isithi mnangako luchamisa ngabantu banye ngamazezuru bonke kumele bebambisana umbuso. Madoda, thina ngapha emathebheni sabuhloko sitshayana amakhanda sithi yesifuna ukukhipha izanu, kathi mnangako luchamisa balala bonke emahoteleni ngale ngapha nabelitshe lokho elitshayana amakhanda sithi zanu sayikhipha, zanu sayikhipha. Awula sazane ephumayo la abantu wani okungabantu lapha kuzorobhathi nakuphelekuthi kuzogqwayisa abantu bakibo ngapha emathebulelendi kuthatha umhlaba kuqhuluza yonke inoto engaphakithi emathebulendi. Hhayi, laba ndasabathembi nobabili mnangakolo chamisa, abathembakalanga laba abantu impela. Hhayi, ngibonani bazodlala ngabantu bakithi emandebeleni labo, ngoba vele imsebenzi into yonke eseZimbabwe iphethe yiba abantu bempumalanga. So bakwathi ezilonge yonke into bayiphethe bona, hhayi vele bazaphila mnandi. So mna mbonani iplani emarapi right kakhulu ukuthi siphume eZimbabwe out, sishiyela mhlobo lo wodwa lo, ngoba vele sithwele nzima umhlobo lo. Hhayi, sifuna ukuphuma eZimbabwe phambili emarapi, phambili emarapi 2023 sivoteni MRP councillors ama MP ama mayor konke kube ekomthwakazi. Izaphu hayi, izaphu yafa kudala sayibona ukuthi yenzani.
Studio 7 vuka njani, injani mthwakazi omuhle. Hayi, mna kagwale zami yakhele labangani bakhe iziduna le lama church leaders lawa abanika izimota nezimali beloke berobha abantu ukuthi izami yabe ikhululekise, abavotelani bona vodwa. Thina manje sisi njengabantu abatsha sesifuna ukutsha manje sizovotela i-TCC khathele ngamachegu lezalukazi lezi esezifuna ukuzeziluphele umgaba azofele embusweni wakufulana impilo zabantu abatshayo eziningi kakhulu kusem la enalo khona manje. Ngiyabonga okhuluma ngoDawu 263 uMasenga.
Sanibonani, sanibonani kustudio 7 okhuluma uJay Moyo. Ngibulisa abasakazi bonke abasilethela indaba ezinhle, indaba zeqiniso. Mina bengicela ukuthi like lingivuzele kuma youth ase ayezampf ukuthi ayazi na imali yaseZimbabwe, imali yayile $5 yabantu abagigayo lempondo enhlanzi na ukuthi ilizwe linjani ngesikhathi leso. Ngoba manje basikhiphela amabhiliyoni lama trillioni ukwehluleka kweZanupf. Hayi, siyacela ukuthi beke benze okungcono.
Studio 7, Studio 7, siyabonga bantu, siyabonga indaba elisikhuphela zona ezifihlakeleyo. Akula msakazo ozikhuphayo khona lapha e-Africa ezinjengalezi elizikhuluma njengale Al Jazeera izanqonula amanye amadoda noma ungebandla lakhona olilandela leli bandla lezanu uyaba nenhloni ngoba uma bezabaveza ubutsotsi babo bonke ababenzayo, ubusela ababenzayo. Singabanga ngakunje imigwaqo ibolile, akula manzi, akula gethi, bazidlela bodwa imali, banenkalakatha zamasolo ezindlini zabo, bale mgodi bagejelwa amafoni. Ngikuveze, ayikuveze Al Jazeera. Landiphinde libaveze bekhuluma ba. Siyabonga kakhulu, siyazi ukuthi lizosenzeka.
Sanibonani, sanibonani bantu bakhethile njani ngezindawo ngezindawo. Hayi, mina nginesimanga esikhulu kakhulu. Kanti abantu bakhethi esiNdebeleni abakhampeni yini eMashonaland? Abantu bakhethi esiNdebeleni abafiki yini eMashonaland? Ngoba umuntu uyabheka sibona the most usenda isithombe eMashonaland ekuthanelwe eMathebeleleni. Isithombe sisendwa njalo eMashonaland ekuthanelwe eMathebeleleni. Asikaze sibone izithombe zabantu besiNdebeleni ziphostwa amashona ekuthanelwe iNdebele. First in East Asikazi sikubone. Angazi kumbe ngiyalahleka kumbe yimi engaziboniyo. Kodwa kushito kukhona okurongo phela. Uma zingakazi zibone izithombe zomuntu esiNdebeleni eseharare khona likhampena kumbe kabafiki kumbe kabavumele ukufika. Kude eMathebeleni bayafika, bafika njani eMathebeleni? Nasemsebenzini lapha ubona kusebenza ishona kuphela. Ebholeni kudlala amashona kuphela. Angithi yomuntu thina amaNdebele yithi siwancenga. Ugawule lapho, ugawula sikazi sithole imisizwe kubona izithombe zabo bekuthanele khona le harali. Ebuthi kule nto iRoma emsebenzini lapha ezikolo kuqhatshwa bona kuphela, indawo yonke mhlaba wonke kugcwele bona kuphela. Wazi singakaze sibone izithombe zabo zikuya from harali zikuthanele bekuthanele umuntu wesiNdebele.
Ye madoda, linjani khona ngapho ngaphisa kwezilwandle? Ye hayi, philani ngenkosi yethu eligcine njalo uJesu. Ngiyalincengela kuKristu osezulwini madoda. Hayi, thina sikhona apha eZimbabwe, eZimbabwe. Na hamba lo hlupho ngize ngabamba umlomo ngaphea ongaphansi. Hayi, izolo ngihle kilokunye iphutha nje ukuthi bengishiye ifoni yami, ngani bengile phone yami, ngani ngithethe ama-pictures amanesi centa utshani lebelizahleka ngize ngizibuze khona kambe kombeni lakhona ngapha likhona phisa kwezilwandle la umanensi akhona ayicenta utshani yini lalapha eZimbabwe la umanensi izimali zethu esasizifunisa abantu abethu bekhalkulwe ngamanensi akusahlukananga lapho sezimayadinta la angibe lo sizi ngathi kambe shuwa haya. Kunzima madoda, kunzima. Ngizwela laba abase-South Africa ncadi bekhona besenza i-nensing bengazikhohlisa bebuye. Labo zabe ngabenza centa utshani emaklinika khonapo. Shiwo sibili kanti bazayenzani? Ngokuya kungumthetho, kuya kuyi-order. Madoda, okunye okunye ngibe lovalo. Ngicimezile ngathi ngeke ngamboni kuhle. Ngavula amehlo, ngabakhangela ngathi ukuthi mama-nensi lashaya utshani. Madoda, asazi, asazi. Ngikhayela abatsha, abatsha lokho ezikolweni ukuthi khona befundela kuba ngama-nensi. Bazahlangana lohlupho njalo lwenilukubonileyo izolo eklinika ekuyele khona pekezi. Ngiyabonga ukuthi hayi kamla mina ngumusahla isongo ngohluphekile.
Sanibonani, sanibonani uStudio 7, sanibonana. Hayi, into le child abuse le hayi Zimbabwe leyo bethule ngayo. Especially kakhulu i-government, i-government ingakungeneli kakhulu because abantwana boningi babo khonapho, abantwana boningi babo sibili. Babexotshiwe ezikolo, bayaxotshwa ezikolo abadala abasebenzi bahlezi emakhaya abanamali okubabha. babhatalele ezikolweni. Uma sebehamba lapha emgwaqweni besiyathengisa kuzindla zokuthi kuthengakala izimali zihambiswe esikolweni. Anje eZimbabwe kunzima, abantwana baxotshwe ngathi abantu bakhona ngase bevukele idlo zama-headmaster. Isikakhulu kakhulu kakhulu ikhaya lifatima lipanando ifatima ekhonapho baxotshwa daily daily, abantwana abadala sebeyeke ukuthi abantu babehambe esikolo ngoba headmaster wangikhona lo kuthiwa ngungoni lawo. Ingathi sevukelwe ngamadlozi ngokuxotsha abantwana insuku zonke i-government ayizama ukukhangela khonapho ikhangele. Yikho abantwana begcina sebethuna emgwaqweni, ngabona lo abantu ababedingisa izimvu ase sebeyekele siyabantwana befatima popa ngoba ama-headmaster angikhona kumbe ngxenye bambise efatima khonaphana engxenye kulishona wafisa ukuthi abantwana besindebeleni lapho bakhangelisise kakhulu babalwana kuthiwa ngungoni lwana efatima lapho bemkhangelisise kakhulu. Ngiyabonga ngiyivula incwadi yami le ngicane ivule. Ngiyabonga sibiliwazi, ngiyabonga sibili be-Studio 7. Ngiyabonga.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, uhulumende wele Melika usechothoze inkulumo ebeziphakathi kukamongameli wele Russia umnumzana Vladimir Putin lomongameli wele China umnumzana Xi Jinping ezenziwe ngomvulo layizolo. Lezi nkulumo zibikwa zicande umhlahlandlela wokuletha ukumiswa kwempi kwele Ukraine. Kodwa umphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe eMelika umnumzana Anthony Blinken uthe leli liqhinga nje likaPutin ofuna ukuqhubeka ehluthuna indawo zelizwe le-Ukraine. Uthi inkulumo zikaXi loPutin ziza ngemva kokuba umthethwandaba we-ICC unqume ukuba uPutin kumele abotshelwe amacala okwenza umbhuqazwe kwele-Ukraine. Ukuhlaziya lolu daba asizweni ingxoxo esiyenze lo mnumzana Mkhululi Ndabambi isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika.
Khanya sebelingiselela okwenziwa ngamaChina njengoba iRussia leChina bekhanya ingani kade beloku ukuzwelana besithi bazadlelana lokwezimpi. Akumangalisi ukuba abeRussia sebesebenzisa izindlela ama-tactic amaChina ngoba ungazukhumbule amaChina yiyo ebekade senza njalo indizamchina zaseMelika. Ikhona indizamchina yeMelika eyake yaforswa ukuthi iyehle eChina kanye China abachayeli bendizamchina beChina befike bayigudla eMelika. Okwagcina indizamchina abeChina besithi hayi i-crew yendizamchina ingahamba kodwa indizamchina ingasala. Ibasala nethemba beyikopu. Lakanye lapha khanya ukuthi beyigudla i-drone le khanya balingiselela kuona lawa ama-tactic. Kodwa umahluko lapha yikuthi i-drone le is unmanned. Akula pilot obakade ezabadubula bekhe ngabe bekulo pilot phakathi bemgudla njalo ngabe udubulile. Kodwa labo benze njalo bekwazi ukuthi akula pilot, lokho yikuphomba ukudle phana nje ukugudlana. Njalo bayatsho ukuba kwenzakale ku-international waters, akula ofike kwenzakala phezu kwe-territory yomunye kubisweyo influence. I-Russia yiyo nje phonga ukuthi kuseduze. Kodwa is clear uba into enzakale ku-international waters and bayatsho ukuthi abeMelika akuqali into ehlala isenzakala.
Wona amabutho akwele Russia angaba enze isihluku lesi ukuthi ayabethunyiwe na kumbe bathi ubuchapha nje babachayeli bona labo ababili.
Impi yesithathu yomhlaba jikelele ingabe isiseduze, kodwa lesi sehlakalo angisiboni kuyisehlakalo sokuthi yiso esingaba isizathu. Kodwa lakho singakwazi okungaklebha izinto njengobana izikhali nje ziduma kangaka. Kodwa lapha akula sosha elilimeleyo, amaRussia lawo athe ekhangela abona ukuthi kulo mtshina nje abangawudlalisa. Loku okunye singathi ngama-mind games, ngama-psych games, amaChina lawo ayesekwenza lokhu. Kodwa lapha amaRussia abone nje itoy izihambela athi mana sizithathele.
Hello-ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi olandela izembusazwe wele Melika. Ube khuluma ekhonapha kwele Melika. Singakagqibi-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokela. Uhulumende uthi useze wakhweza iholo lababalisi ngokuphindwe kabili kungxenye yabo eholo abalithola ngedola leZimbabwe njengezinye izisebenzi zakhe ezithole iholo likhuphukile ngeviki edluleyo. Uhulumende uthi ikhansili yekhwekhwe izakwakha isikolo esitsha kulandela ingozi eyenzakale eGlobe and Phoenix Primary School. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingaya ku www.voaindebele.com. Siyadibana njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama. Igama ngu Chris Gande.